sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazivulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazengula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akalelayo.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora wake kuluma njalo uChamisa esithi yena hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuyama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezijiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijeneyo. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJujume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isivumelwano lesi baba unkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngithi kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngisho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswe eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswe eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isiqi sobusela ukuthi ibusela obenzakala laphana. Sekudlulele babonke ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlambe zavela sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizwe leZimbabwe njalo sihlele emngcweleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcwele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduze lomngcwele. Kodwa ke nxa sifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagisa afana labo naibawasha kuboma itengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise okungabazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kuloko ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo benzakalayo so inxa uhulumende yena engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona ngathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobo ukuthi inkomo zasithi inxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezivela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebesebubona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona ingathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi bhangodube isizalwane sejutshume eplum tree ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 Kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe avikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana Nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya from kudala bese benonye ngomarutwayi komithi umprofeso wathi from east vele from kudala uhamba nasezigabeni ethekhetha abantwana abancane ezigabeni esenzayo nomprofeti egcine sebele nabantwana laba ebathatha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha egoli kanti uma befika ngapha egoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi babefika lapha ayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akalelazo ngoba babethuke labo le bathembisa umsebenzini eqinisweni vele bebafake emsebenzini so bekhuluma nama-ethiopia lamasomali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathayisi nabantwana laba nefemili nokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana laba is young is 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthembisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kule msebenzi umefika la umntwana lo wamangala efikee ana ku-one room bebaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi umaike ngayelela phezu kwe-embedeni ngoba abasibili okhulileyo uma besisho bathi kumbe ngo
Manje bona abantwana bakhe njengoba ke wakhuluma lomunye bathi kabazi lokuthi uhlala ngapi.
Bona basinikeza amathipu okuthi zamanye endaweni ezinye ngingamthola athi it in vain because vela sikamthola so yena since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omnye umalume wakhe laye yathi sidala bemkhude labo basithi ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba lawyer kubo abasebenza naye.
Manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngapi? Lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji, umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Angi yabona ikho bona thina abanye abantu abanjengama abalembengo abasuke esintwini sithe ngubona ukuthi opposition ukuza kayela ukuthi sisuka 99 sizo ba ku 29 kwaba le MDC kwaba le MDCT kwaba le MDCN kwaba lo PDP kwaba lamabizo and sekulama photocopy sekulo CC sekulobani bani same people kodwa ungagakela kuzanu izanu isizimenze zanu PF.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngajoyina i-MDC ngo-99 ngibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-DC coordinator we-Binga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga u-Martin North. Around 2003, I was in that executive. I was in the national treasurer of Ontanga. ngavuya ku-national ngazoba ku-national executive member ngingatenti ngiphuma kwe-MPC ngiphume ngiyo-deputy organizing secretary ku-standing committee and ngike ngaseva ngaba ngu-district chairman uthiwa ngumeya ngekhiwa webhinga council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu. Siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi. Ungathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda kade yathi khona kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kuSengezo kamazi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengu-campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora ku-Congress ye-MDC. Ulokuzo Sengezo was his campaigning manager from the Durand region. And njalo uSengezo waba ngu-provincial chairman we-Martin North, reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wake khuluma njalo uChamisa sithi yena hhayi kamazi uSengezo, ngathi hhayi ikwehlule ngalokhuya. USengezo umuntu kamazi le-MDC ngayazi. Uyabona ukuthi ninje mina senguzane. Ayingeke ngithi uSengezo ngimazi, ayingeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngingasebenza nabo ku-politics ngoba abanye baza-admire ukuthi umkhombisi ukuzane mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke, ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Ngoba mchizi kandekile kuthi mwakile ya mpili batonga patichi niwo ngiwo nzibisi hapa ntuba kuli mpili wala bizi chini ku opposition batuba kupinga batonga mzuma nipenda kaa ambito kuti kuli MDC nipenda kaa ambito kubi kwezano nipenda kaa ambito kuti hapa ike mwe mdisi iwe lino mbili mpuri mwenye mpo kuli mpinda mpona ambelo hatu zwana kuo poza mwe lino hatu vereke mpuko mpili mtonga kuli wanibache kambo katuli bacho mta tukoni kiputi kusandure zintu Zimbabwe ya kambo katula njide ima namba zimburi ndiswe mbata kuti kupelo mbuna mburi ndiswe kube development aboba sima mili kuyangu bida kabile yako isaba lubanda mbapo jiti vinda kachita kumi inji nagaya kazi kolo ma secondary ma clinic ma DB ichikafu mamuchara so kuti ikwe ndakakubvira ngatele opposition kuti kuve mukombwe amangoro menangu asika jail ndinokwe lino ndayakuroni pachi kuzano pfiro so akoba batishoma abanditobele babone kuti kuzuzi kambo ipati tenjini njeibereka pechibereka muntu muntu lakho ndikwa kuzano lakho ndakuba kwe MPC pati tapetwe mavoko so ikwe lino pati chiti kuti pati ndine pati ndaika kuroni pati kuzano pfiro akuendela mbaduwa kulindiswe ndalomba mochare kabotu mbabu sibubu botu ndiwe ndiwe mkombu mbulo mbotu mbiga kulindiswa mbuko
loo ke ngumnumzana Dube Mkombwe oye lilunga lebandla le MDCT ose kubandla le ZANU PF obixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga Studio 7 esebhinga. USithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda owayemela ibandla le-CCC eBhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Mkombwe usethengiwe useyizana sakusimangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayeza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-CCC uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapha asuka khona esehlanhlata iganga esechia lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo. From that time uSengezo akula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why se compromised so nxa sisithi kasimazi ku-CCC mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as silabo Dube Mkombwe okuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokho ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uChiphili akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sayo sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so inxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinskhasi kasibathi hayi bakithi ngali ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hatshi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela iBinga North edalele iParliament osechiye ibandla le-CCC ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Uba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
I'm ready. Studio 7, kunjani? Yamuzi uphuke ngoyakhala ukuthi abantu bamthethisa. Kufanele phela bamthethise vele. Noma ezibone ngumntaka nkulunkulu kodwa abantu abathengisa umthwakazi. Abantu abathatha izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni. Angazi kumbuna abantwana kumbuna umfazi. Hayi angazi phukeni. Kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini. Osizi bangaba kobulawayo. Uphasho ngumntana weCardi Park uzalelwe eCardi Park. So wena uchucho apa abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezanu yini thina izanu asiyifuni kobulawayo asiyifuni izanu kobulawayo yena lo utshirwelani umfake ekhadi phakhe ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalonani bantu bakastudio 7 bantu basekhaya linjani ukuphila bantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulunge ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezotshaba kodwa kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basakalilwe lizilwele lilwele inkululeko kulapho kuzulunga besides that ake wafokwalungeka ekhaya lapha sokufunaka kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libala uhlala likhala lihlala likhala ngayo yonkini
Studio 7 njani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona isisakazela indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncanda pha ngokhaliphani phugeni noChabango mina umbuzo wami ngothi kuChabango okay Chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uThamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza kakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana nawe uThamisa la uvumelana yini where is the writing lapha nabhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uqhamuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uThamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 linjani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukukurawuni lapha abazama sibili ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo labanye abafelwayo laba abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umuntu apho ngokuthi yahamba izinduna induna zatshaywa yini zalinyalelwa yini nentoni ziza kuthini njona nawo abhekana nomuntu owalimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahamba uzokuthina nalwana umuntu uzokhulumana induna laye wayenge wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ufaka umnankagwa azisebenzi lenxa yokunana kwagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazweyo abalinyazelayo abahlunyezwa ikukura wonke abatshelwa abantu bayibuthana izinduna zazi ukuthi owalimalayo nami
ochikelelwayo ngabazali nango abantu ababo zintandana abanye bafelwa sobabhadala kuphela hayi lokho ujona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi labo mnanga
injani na studio 7 amahle hayi bangithi ubaba lo okhulu okomplainayo ngokuthi kuthiwa mungu njani yebo kambunga bamuhle ekudalweni kwakho umphe kumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwe miphi msebenzi miphi imisebenzi yakho miphi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe kubi uhle kodwa lapho wasikhuluma indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena bakho kuthi khona kwathinithini sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isibongwa kosibanda yini uma yangiphuma ngala sekwela sekutholotho yini bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingalandeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa kumele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe ucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliya sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempono siyabethi kubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yikhokhelayo ukuzinqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sendifeeling sethuneni noma ngenga kodwa iqiniso lidle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho sehlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izano lapha la mama abandle izadeleli izano lokho sizakhulusa kuzana
studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala emsebenzini wenu siyabonga kakhulu bafakazi heyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani phukeni ngoba laye ngomunye wabalaleli indaba eziphuma kustudio 7 indaba eziqoda ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye nosengezo chabango indaba yenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawe uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngendaba yenzileyo bayenza into embi kakhulu ukhaliphani phukeni nosengezo chabango bayenza into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazo uMnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi uMnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande, ngokubona kwami ukwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused. Abayazi into abayifunayo, abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi, babe yini. Ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi beyiparty behluleke sifile ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake laws abakho okela over the House of Representative leader. Kono kokodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama Republicans angokunye okuyini.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi uMnumzana Trump ekhanye eselosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Okuyiphathi nje oyengingakwaziyo ukuthi ngingakuchazisa ngokuthi. Soke ke ngaleyo ndlela lokuTrump elamacala ona lawo wajoyo lokho beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kuloku rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye Trump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lakho lalamhlanje mina kangikholwa ukuthi ngalokho uyilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona
loke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.